abu mangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment le into nature ye government ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo kuvele kule history yakhona and aso history entsha a long history bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje
ye manare ubona njani konoku mama
izinto kumele sikhangele ukuthi konkona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi konkona will break the law and then sesizathi konakona hayi siyahlukunyezwa yigovernment or sihlukunyezwa yiruling party iZANU-PF kumele sikunanzelele sikukhangele again ukuthi konkona are they following the rules and the regulations of the country ukuthi balandela imithetho yini ngoba at times sebeza break ama-laws just because they want to be seen in the public domain besithi konkona bona hayi sithina siyahlukunyezwa
dalas nasoke indaba
umanari into anayo angazwisisiyo ikuthi ukudemonstrator or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right it is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana asukume athi angivumelani lawe uhulumende la kumbeni angivumelani lo sibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho kodwa-ke in fact umanare ku-the other way round kuZANU-PF iZANU-PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program abanye abantu bangabi lethuba lokubana either bademonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering it's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrata izanu esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu
ye malala impendule khonapho sisuthini mama
okay ngiyabonga ngiyakuzwa hayi mlalazi kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi konkona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho angiboni kunjalo ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa lokhu but again as the demonstrations angikhona alokuthula yini or ngama-demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingazelithi sizayenza ngenkani ukudemonstrata okulokuthula kulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba le msindo engayenziwo yikho lapho kusuka kube le nkinga khona
ye kukhanya ngazani uyakhuluma lapho mama uthi khanya ngani linabaphikisayo lilo msindo kakhulu ubudlwangudlwangu kuphela mlalazi
akusikoqiniso khonokho nje ubuhle ukuthi yonke into ihlala isegcekeni eZimbabwe mhlawumbe challenge abeZANU-PF kunye lomanare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esivayoleta ama-citizens and that history is there ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF it's not the opposition that violates abantu beZimbabwe anyone ofuna ukudemonstrata against uhulumende bayamthrethena bamtshethe hey lokhu akwenziwa la ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo in fact iZANU-PF ayibusi ngentando kazulu iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo it's all about them not abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule ZANU-PF khona so i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe because opposition is not only the political parties it is also abantu in general who do not belong to ama-political parties aba-oppose izanu ingitsho lama-churchi angasukuma athi sinukwenza lokhu izanu iyaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe
manare phose lokugcina khonapho umphendula khonapho-ke ubaba umlalazi
alright hayi ngiyamuzwa ubhuti and ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khonkhona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalaba abaphikisana leZANU-PF at times babefuna ukugetha i-attention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona be babazama ukulwa lezani PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains abantu yakwanisa ukuthi khona affect adoption athi khona ngiya adapta ngiyenze so I'm being tortured or what to be khulume izitori ezijeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo Europe labo America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona beget imileage yabo personally ukuthi khona begcwalisele izifiso zabo.
Hlubha khonapho mlala.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela wangani bami bezana ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-control e-government. Ngoba konke lokhu esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama-fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo. Kazakawa-prove asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.